Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokozo omuhle ngolwesibili mhlaka 2 kuzibandlela 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo zivuliwe namuhla, abazali bekhala ngokukhuphuka kwama-school fees, kanti lohulumende laye exwayisa abaphathi ukuthi bengaxotshi abafundi ababe behluleke ukubhadala. Abanini bamabhizimusi bahlangene kwaBulawayo namuhla, bavumelana ukuthi bazaxoxisana lohulumende ngokuthi esule izinqumo asanda ukuzithatha kwezamabhizimusi. Kanti abasakhulayo bakhala ngokuthi ukukhwela kwemithelo sokudale ukuthi behluleke ukuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo zivuliwe namuhla, abazali abanengi bekhala ngokudula kwama-school fees, kanti lohulumende laye exwayisa abaphathi ukuthi bengalokothi baxotshe abafundi ababe behlulekile ukubhadala, ngoba lokho kuyikwephula umthetho. Umabhalane ogatsha lwezemfundo wethule umbiko exwayisa njalo abaphathi besikolo ukuthi abavunyelwa ukukhweza ifees edlula lapho kuhlelwe khona nguhulumende, kanye lokuthi kungaphandle komthetho ukubhadalisa abazali ngedola laseMelika kuphela. Sithi abazali kumele bazikhethele ukuthi babhadala ngayiphi imali esebenza ngokusemthethweni eZimbabwe, okugoqela lona idola lakuleli. Uhulumende uthi abazali akumelanga babanje ngamandla izikolo ukuthi bathengele abantwababo amayunifomu kulezo zikolo kuphela, ngoba lokho akukho emthethweni, kanye lokuthi akula sikolo esimele sale ukupha abafundi impumela yemihloliso, kungaba ngeka grade 7 O-level kumbe eka A-level, ngoba zisithi kababhadalanga imfanelo. Ukuvulwa kwesikolo lokhu kuza ngesikhathi ababalisi ikakhulu abakunhlanganiso ye-ATUS besithi bafuna iholo labo likhwezwe lisuka kumakhulu amathathu amadola aseMelika, $300, lisiya phezu kwenkulungwane eyodwa, $1,260, okuyimali uhulumende athi akalayo. Umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Terera Imoyo yena wethekelele ezinye izikolo eHarare namuhla, wethula umbiko obusithi zizilungiselele ngokugcweleyo ukuvikela umkhuhlane wekholera lezo zikolo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabahlali eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ezinye zilungiselele, kodwa ezinye udubo lukhona, ngoba singakhangela ziningi izikolo eziseHarare ezisebenzisa amanzi kamunicipala ngaphandle kwezimpicwana laba abanezibhorane. Ikuze nxa usebenzisa amanzi kamunicipala isikhathi esiningi azi engatholakali lawo manzi. Ngokunjalo, hhayi, singathi amalungiselelo akhona, kodwa akasuthisika ngako ukuthi singathi abantwana labakho engozi.
Lapho okusilela khona, lingakhuthaza ukuthi izikolo zenzeni, kumbe yena uhulumende kanye lo masipala weHarare?
ngiyabakhangela ezinye izikolo abangagida ikakhulu ezile abantwana abaningi kube lezibholane uma imigodi ngoba ngcono ukuthi ile khona ekhona ukuthi amanzi atholakale isikhathi sonke ngoba nxa ungena amanzi kungaba lidubo kakhulu ukuthi sithi singalwisana lekhulisa ngoba abantu babe ngahlanzekanga kangako.
Nxa sesikhangela indaba yama school fees lingathini njengabazali?
Iqiniso ukuthi okukhulunywa ngu-minister lokwenza la ku-ground kuyehlukene. Okokuqala singakhangela kwathiwa khona izikolo kakunyanga ukuthi zikheze ama-school fees ngaphandle kokuthi bathole imvumo evela ku-minister. Izakhamizi eziningi elesithintana nazo zikhala ngokuthi izikolo eziningi zengezelele ama-school fees. Kubala even abanye ama-government schools ngoba sike sabona isekhila eka-minister ikhuluma ngama-fees okumele ukuthi achade kwizikolo zemaphandleni nezikolo zemadolobheni kuthiyana ngendawo ngendawo. Ama-fees yade khulunywa lapho abe phakathi $5 emaphandleni edolobheni $15 kuthiya ku-$20. Kodwa sikakhayela izikolo eziningi kubana bezikahulumente ezinye zithatha ama-$80 last year le nyaka bangezelele between $90 and $100. Abazali bayahamba bezuyakhuluma kuministry ukuthi izikolo fees ziyengezeleka kodwa kasiboni inyathelo elithathwa nguhulumende ukuthi zamise ukwengezelelwa kwama-school fees. Lapho abathi yona hhayi sizababusa labo ababeqeda school fees kungela mvumo asibazesizwe ukuthi o-headmaster bezikole ezithize bangethile ngoba ngezelele i-school fees okungela mvumo. Kungake besikhuluma thintana nezakhamizi yamhlanje abaningi bekhala ngokuthi izikole lapho abahambisa khona abantwana babo zengezelele njalo bakhuluma ngamali ye-$80 kukanti-ke bona abaningi bathola imali yeZimbabwe babanawo ama-$US ale imali ye-school fees isicima ukuba ningi edlula iholo elikhwelwa ngabanye abantu.
Umnumzana Albert Mazula isiphathamandla senhlanganiso yeHarare Residence Trust. Kugqitshwe namuhla ukuthethwa kwecala lokuphehla udlakela eletheswa abe-TRC ababengamalunga edale lephalamende ababili abathi umnumzana Job Sikhala owayemela isigaba seZengeza West lo wayemela isitunguza North umnumzana Godfrey Sithole njalo umantshi uthe uza kwethula isinqumo sakhe mhlaka-24 kulinyanga. Ababili laba babotshwe ngomnyaka ka-2022 besetheswa umlando wokutshotshozela udlakela enyathime kulandela ukubulawa kwelunga le-TRC unkosazana Mo Blessing Ali yena owagongodwa lilunga le-ZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Lanxa usithole wasuka wakhululwa ngemali yesibambiso i-bail uSikhala wancitshwa lelo thuba njalo uselomnyaka ogcweleyo olengxenye evalelwe eChikurubi Maximum Prison loba nje engakatholakali elecala. Umeli wewange Central ePhalamende olilunga le-TRC njalo obesenkantolo namuhla umnumzana Daniel Molokele uthi alubana uSikhala ethe wadliwa licala kodwa wetheswa isigwebo esingadingi ukuthi avalelwe ejele ulakho ukukhululwa khonapho mhlaka-24.
Namuhla u-Honorable Sikhala no-Honorable Sithole babuyelile edale eHarare Magistrate Court lapha betheswa khona icala lokukhuthaza abantu ukuthi benze udlame incitement cause public violence kuvela kundaba le yanyathime yomnyaka odlulileyo. Into enhle ukuthi namhla icala liphelile ukuthethwa kwalo othi ukuthini sebemelele isahlulelo kumbe isigwebo sikhangelelwe ukuba khona 24 zibandlela 24 January. Ngakho-ke siyakhuthaza bonke abantu abalwela inguquko eZimbabwe ukuthi beze ngobuningi eHarare Magistrate Court mhlaka 24 January bezosekela uHonorable Skhara noHonorable Store. Okuhlenga lokhu ukuthi nima uMahluli angayenza isahlulelo ngesigobo esingena ukuthi bobabili bangene ejele, kuyabe sokusitsho ukuthi uHonorable Skhara uselakho ukuphuma ejele eGroupi ngalolo suku, ngalelo langa uyabe ese free uHonorable Skhara.
Umnumzana Daniel Molokele ngumeli weWange Central edale lePhalamende njalo ulilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC. Abanini bamabhizimusi bahlangene namuhla koBulawayo lapho abavumelane khona ukuthi bazaxoxisana lohulumende ngokuthi esule izinqumo asanda kuzithatha ezigoqela esokuthi abathenga bethengisa impahla ezitholakala kwamanye amazwe baveze iphepha leZimra Tax Certificate andubana baqhube umsebenzi. Umnumzana Michael Ndiweni ongumqoqi wenhlelo zomanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo amabhizimusi asathuthukayo oyebulawayo Informal Sector Working Group oyiwo oqoqela umhlangano uthi abathembi ukuthi uhulumende uzafeza isithembiso sakhe esokuthi usehlehla muva kwezinye izinqumo ebezithethwe. Ngakho uthi bazaqhubeka ngokukhalaza ukuthi zesulwe. Umnumzana Ndiweni utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazakhuthaza uhulumende ukuthi aqale exoxisane labo engakasunguli inhlelo ezibathintayo emisebenzini yabo.
Yeah, umhlangano ube khona abantu babuyile esifini ngobuningi, it was a full house. Izinqumo ngokuthi abantu bathi ama taxes lana azabulala ama businesses vele. Abanye bathi kawakhuphe completely ngoba vele abalalutho ngama traders abazama nje ukuthi bathi hand to mouth abala capacity ukuthi bakwanise ukubhadala ama taxes. Abanye esithi khona ngabona ngabe kuthi abala ama grants that they were given to start their businesses ngabe bayavuma ukuthi bhadala ama taxes ngoba kuyabe nomlando ukuthi bethole imali from me support as a micro businesses, they need to pay taxes, but when I was qalisele bexosha emsebenzini ngengeva ukubhala kwama firms, so kunzima kibo ukuthi bakwanise ukubhadala ama taxes lawo. I-passport iyadura ngabe uhulumende uyehlisa uyikhwezile abaningi babe kunasebekhona kuma egangeni and then kuyabangela futhi ukuthi impahla zibe space market ngoba babengasangeni ekungcele evunyelweyo bebekhala ngokuthi abama-wholesaler ukuthi impahla zabazihambe emalangeni kade kumile kusengahambi bazwile ukuthi kuthiwa kulo tshintsho oluthi zelenzakeleyo but into yakhona ayikacaci kahle abanye ngathi bayesaba ukuthi engxenye akusoqiniso abakatholi i-information ekwanileyo ngokwenzakeleyo and then basebecela futhi ukuthi nxa yohulumende ezaletha such a measure abanike i-moratorium ye 6 months to at least gradually understand ukuthi kufunakalani than ukuthi kuhle kuthiwe khonapho bhadalani i-checks. So ngathi yizo izinto eziqoka ezile emhlanganweni.
Lisuka lapha lizathatha liphi inyathe ukuthi lifikise izikhalazo zenu kuhulumende?
So akade elalele emhlanganweni kade khona ngubabudumisane Ncube olilunga le-SMEs Advisory Council advisor i-government on ama-matters ama-SMEs. So kade khona ethatha lezo zinto uthena uzazihambisa ke kuhulumende ngoba kungumsebenzi wakhe lo, yikho vele akukhethelwayo waphiwa leso sikhundla. So ubethatha le zinto ezibhala phansi. So besithi kusasa uzathi aqalise ukuxhumana nengane zikahulumente ezithize ebanika i-feedback ngokukhulunywe emhlanganweni le. So sikhayela ukuthi into yaba into esiphangiphangi njengoba nishinto kusasa nje lokhu uze qala ukuthi usebenze nabezindaba ade bekhona beyenza ama-interviews bethatha becover. So kusasa sikhayela ukuphuma izitori ezithize lapha emsakazweni ethiyetshiyeneyo including nalo Studio 7 ukuthi abantu bathini. So engithemba ukuthi umbiko vele namhlanje yalala ufikile emahofisini khona lamakhulu kahulumende ukuthi abantu bebesithini emhlanganweni.
Liyibona ingane uhulumende ngalalela lokho eselukuthi
esikuqhuba ngikuzelayo ukuthi kusasa uhulumende ngabe uyaqhakathekisa ukuthi abuze abantu yakho indawo zebudget lezi kuyadinga ukuthi abantu babuzwe batho imbono yabo ukungabi kuhanjwa yovaya nebusiya phambili kusiya phambili kusiya yovaya izinto azilungise kawani ngoba khonokho ivikina le edlulileyo izinto eziningi zibe disrupted amabhizinisi amaningi abathengisanga abantu bathe kumele begijime qalise kutsha kudingakala izimali zama-school fees nokunye ukuthi izinjalo kuqala kunje so kuyaphambanisa kakhulu kwezomnotho ukuthi izinto zenziwe kuvuke kusasa kutshintshwa kodwa-ke asethemba ukuthi lezo zinqumo ezifakiweyo zisaphendula ade kutshiwo ngabantu namhlanje ngokubala kwethu khanya lezi zinqumo ezifakiweyo izinqumo engathi-ke ezi-temporary ngoba kuthiwa kusakhulunyiswana mna nithembala kuthe kusakhulunyiswana kutho ukuthi kusasa kwavaso kulokunye kunjalo njalo kumele siqhubeke sikhulumisana lohulumende sifikisa izikhalazo zabantu ukuthi abantu bona bathini
lo ngumnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo informal sector working group obexoxa lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekobulawayo umphathintambo obona ngokudlelana kwemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi uzaxoxa lenkokheli yakwele Israel ngezinqumo ezingathathwa empini yalelo lizwe leqembu leHamas. Lokhu kwenziwa ngenhloso yokumisa ukumemetheka kwempi phakathi kwamacele omabili emhlubulweni wonke oweMiddle East. Amazwe achiyeneyo omhlaba aqhubeka eveza ukukhathazeka ngesimo sabantu makhaza eGaza kanye lokuphathiswa kwabo ngokudla, amanzi, imithi lokunye okudingakalayo. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo kaZulu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, chukudazi ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana nanti bangomakhelwane singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane. Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akula gazi lomuntu ingabe umhlobo bani ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Ngibona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuze ukuthi ngabe bakhuthaza idayalogu i-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Pho impi le esiqhubekele phambili sabona amanye amazwe ezama ukuthi lawo angena laphana akhuthaza ukukhumisana umlotha ingaqedwa njani?
Njengoba ngishilo ngikhangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa zilungiswa ngama-peaceful means. Ngizikhangelela ukuthi lithuba lokuthi zingenele zithi akuxoxiswane akukho vele kungaze kuliwe kanjani ngaphandle kokuthi mase befuna ukuthi kube lesinye isizwe esibotshiswayo kodwa uma kuyikuthi ufuna ukuthi kuboniswane ukuthi ngubani olamandla at the end of the day indaba yangkona iyaqedwa itafula so akuyiwe etafuleni kungakapheli abantu ngoba imvini obulalayo ubulalela ukuthi kube lesizwe esilutshwane esihlezi bantu abantu ngabakankulunkulu bonke abantu balelungelo lokuphila ngakula mhlobo oyi-one olelungelo lokuphila ngabantu bakamlimu sonke kufuze sithandane kuthi ibhayibheli lithi babusisiwe abalamulayo so ngikhangelela ukuthi izizwe ezinye kazihambe ziye bakuhlalisa phansi zibakhuze zibakhombisana umlomo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ubexoxa loTabo Kancube weStudio 7 ekobulawayo. Abasakhulayo bathi ukukhutshulwa kwemithelo etshiyeneyo nguhulumende kusukela ngeviki edluleyo kwenza kube nzima ukuthi baziphiliswe elizweni lapho okuvele kulomnotho osadalalayo kanye lokuncipha kwamathuba omsebenzi. UTobias Mudzingwa uyalandisa.
Uhulumende usanda kukhuphula umthelo wemigwaqo, ama toll fees, njalo osefake imithelo yempahla etshiyeneyo esikhuphule intengo yesepa, amafutha okugcoba umzimba lokunye. Intengo yesinkwa, impuphu, lokuningi okudliwa nguZulu nsuku zonke isikhuphukile. Uhulumende usefaka njalo le mithelo yokuhlawula umthelo we-tax okulakho ukuvimba abathenga bethengisa impahla emazweni ukuba beqhubeke kahle amabhizimusi. Abatsha abaningi bathi kukhanya ukuthi bazadonsa nzima lonyaka njengoba uhulumende usekhuphule inhlawulo yamapasipoti. Omunye wabakhala ngokwenziwa nguhulumende nguTsepang Thembani Nare okhubazekileyo othi iza kuba nzima impilo yalabo abanjengaye ngenxa yokukhuphuka kwemithelo etshiyeneyo.
Kuzaba nomthelela omkhulu ikakhulu ebantwini abakhubazekileyo ngoba iningi labo liphila ngendlela zokuziphilisa esithi thina i-informal trading. Kubalisela le ntengo yokudla ngakhangela already intengo yesinkwa siyigola 20. So kuzaba nomthelela omkhulu ngoba iningi labo alila ncedo elilithola kuhulumende.
Ngaphandle kwesinkwa esesithengwa ngemali engafika i-$1.20 kwezinye izitolo ivela kudola linye laseMelika, kuningi okunye ukudla okubalisa impuphu, amafutha okupheka, inyama lokunye osokukhuphuke intengo. Ukuthi njalo intengo yamagetsi kayisabambeki kanye leyamafutha ezimota wona asethengwa ngemali ephakathi kwe-$1.49 kusiya ku-$1.65 eqanse isuka ku-$1.44 kusiya ku-$1.56. UBinon Ncube osakhulayo ohlala kobulawayo uthi ngalesi sikhathi kukhanya engane kulicala ukuba ngosakhulayo kwele Zimbabwe.
Ukuba ngumuntu omusha kathesi eZimbabwe kukhanya kuyinto enzima kakhulu ngoba impilo esakhula sithi sayibalekela yiyesho singena kiyo ngoba imisebenzi ayikho, imali ayikho, kodwa izinto ziyadula. Ayinakula ngenye indlela ngaphandle kokuthi sivume nje ukuthi uhulumende silaye kazimiselanga ukuthi ikusasa lethu lele opportunity besitshela ngalo ukuthi ikusasa lethu akula nto esiyikhangelele ekusaseni lethu ngoba inamhla yethu vele ikhanya ifile.
Ingcweti ezicubungula ezomnotho welizwe zithi ukwanda kwemithelo kanye lokwengezelela imali ebhadalwa kuma toll gates yikho ukukhuphula intengo yempahla etshiyeneyo. Omunye walabo abalombono ngumnumzana Efi Ncube owenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ukukhwela kwentengo yezinto esikubonayo kubangelwa izinto ezimbalwa kodwa ezigqakatheke kakhulu zintathu. Eyokuqala yikukhwela kwemithelo ebangela ukuthi kuyifuqe zonke izinto ziye phezulu. Okwesibili ukuwa kwamandla emali eZimbabwe okwenza ukuthi izinto ezithengiswa ngaleyo mali zikhwele ziya phezulu. Okwesithathu ukuthi abantu nje jikelele abantu beZimbabwe kamamthembu uhulumende ukuthi angavusa ezomnotho okuthiwa yi-lack of market confidence.
I-Studio 7 izame ukuzwa imibono kahulumende phezu kwalolu daba kodwa umphathi ntambo obona ngezomnotho welizwe usikhuca mfundo Mthuli Ncube ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa unkosikazi Samantha Sibanda olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo ucubungela indaba zabatsha uthi uhulumende kumele aphume lezinye indlela zokuzuza imali hathi imithelo kuphela.
Kathesi nxa ungathi ngilandela ibhajethi ngabona ukuthi ama-revenue streams enkulu kakhulu iyabe yi-tax. So i-tax yiyo esinika imali ukuze kube le-education lani lani ama-health services kwini. So kumele sibe lama-revenue streams achiyene and as a country we have got that challenge yokuthi sibone ukuthi imali ingavela ngaphi besides ama-taxes.
Umnumzana Ncube uphinde wathi ukukhala kwabasakhulayo kuzaqhubeka ngenxa yemithetho efakwe nguhulumende lonyaka.
Lokhu ke kuzathinta kakhulu abasakhulayo ngokuba ngobuningi babo yibo abangasebenziyo, yibo abangabayanga, yibo abathwele nzima ngayo yonke indlela. Basadinga ukuqhubeka ngezemfundo, basadinga ukuba lemizi, basadinga imisebenzi ukuthi basimame babe lezindlu, babe lakho konke lokhu abakudinga ukuze baphile kahle, bondle kahle abantwababo. Abakabi lazo zonke lezo zinto, abakabi lezisekelo, abakabi lalokho okungabenza bakwazi ukuphila ngaphansi kwalobu bunzima. Ngakho ke yibo abazalimala kakhulu ngokukhwela kwezinto.
Abasakhulayo abalamabhizimusi okuthenga lokuthengisa yibo abakhala kakhulu ngoba intengo yalokho abakuthengisayo isikhuphukile osokwenze ukuthi labo bekweze intengo yokuthengisa ngayo. Lokhu sokudale ukuthi abantu bengathengi impahla yabo besithi iyadula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abantu abanengi eMelika basola okwenziwe ngumphathi ntambo waleli lizwe obona ngezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuphuma kwemibiko ethi umsekeli wakhe ubengazi ukuthi ulaliswe esibhedlela lanxa obesenza eminye imisebenzi yakhe. Umsekeli wakhe uze wabakwazi ngokugula kuka-Austin ngemva kwensuku ezine esephumile lasesibhedlela. Kumongameli Joe Biden yena uthi lonke elethemba lokusebenza kuhle kukamphathi ntambo wakhe. Ukuhlaziya lolu daba, uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele umnumzana Tim Moringai olilunga lebandla le-TCCC eNorth America.
Into esimele siyinanzelele ikuthi General Austin lisocha socha. So abantu abanjalo ababesesocheni vele they are not people who give you a lot of excuses ngesikhathi eziningi. So mina ukubona kwami lo ucabanga kwami ukuthi ubekhangela ukuthi impi lezi ezichisayo ezeGaza le-Ukraine langaphi ngaphi all over the world okumele khona abe responsible. Bekuzakhathazwa ngendaba zokuthi yena segula, and then okunye ucabanga ukuthi mama socha egula you never hear anything of complaints ngoba bona bafundiswa ukuthi their personal problems are not national interests.
Ubona sengathi okwenziwe ngumnumzana Austin lokhu bekulakho ukuphazamisa ukuvikeleka kwelizwe na ngalesi sikhathi kulezimpi endaweni ezithiyeneyo?
Ukuthi ubesephambanisa ukuhamba kwe-department yakhe lo mongameli welizwe uBiden. Hayi, mina mbona ngathiwa there's a unwritten rule ukuthi ngiyabona umongameli welizwe ubekwazi, but ukuthi ubetshelwe officially angikuboni, ngoba ngiyakwazi ukuthi engikhulumileyo kuqala laphana ukuthi amasoja they deal with the different rules to the game of life. Ukuthi kuzaphambanisa i Department of Defense angiboni, ngoba siyakwazi ukuthi eAmerica lapha kulabantu abaningi kule joint command chiefs, kulama secretary of defense, ama deputy secretary akhona. So yena umuntu oyedwa who is a decision maker, and I think khonapho ubecabanga ukuthi indaba ezikhona kathesi they are just fluid, so akula nkinga yokuthi engatshela abantu ukuthi yena usegulile.
Umnumzana Tim Moringai ngowebandla le-TCCC khonapha eMelika. Ubexoxa lo Taboka Ncube weStudio 7. Live talk namuhla kuhlelo The Connection uTaboka Ncube uxoxa labasakhulayo abakhala ngabadibana lakho empilweni ikakhulu kwezenotho, besithi akula misebenzi kanti lamathuba okuziphilisa lawo awekho. Sizaphatha njalo udaba lokuvulwa kwezikolo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Izikolo zivuliwe namuhla, abazali bekhala ngokukhuphuka kwama-school fees, kanti lo hulumende laye exwayisa abaphathi ukuthi bengalokothi baxoshe abafundi abayabe behluleke ukubhadala. Abanini bamabhizimusi bahlangene namuhla koBulawayo bavumelana ukuthi bazaxoxisana lohulumende ngokuthi esule izinqumo asanda kuzithatha phezu kwamabhizimusi. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.